ngakho ngendlela singathi hayi kulobubelo kancinyane kakukubi njengoba-ke abantu bekubeka ukuthi izanu ikhanya ngathi iyathanyela ematsouth hayi kancane kancane izanu iya ilahlekelwa ngabalandeli labasekeli labo abanye sebebona ukuthi hayi ayisilobandla elingabakhuphula empilweni zabo njalo okunye kunanzelela singakhangela njengegwanda mbeli district isigaba segwanda igwanda ayikaze kube lo kansila ophuma ebandleni eliphikisayo eminyakeni edluleyo lo nyaka batholakele-ke abameli bamakhansila abangababane babe bahlanu egwanda sawo lakho lokho kuyinkomba yokuthi hhayi kuyathuthuka kungaba kancane kancane kodwa-ke nanko ibandla le-TCC selinqoba lalabo okwakungakhangelela ukuthi linganqoba khona ngibone ngathi kungahamba kuhle lo khetho lube ukhetho oluthe tya olucacileyo iba amabandla aphikisayo alakho ukuthi anqobe kusengesikhathi njengoba ibandla lezanu p f lyavele seliziphelela nje emoyeni njalo lo nyaka sibonile endaweni zaboplumtree ibandla lezaphu lalo lingena kukhansile konke lokhu kuyabonisa ukuthi yebo kambe kungakhanya ngathi imatsouth yenganyelwa izanu p f kodwa-ke njengoba sitho kancane kancane izanu iya ifiphala kuvuka amabandla amanye
manje ngokubona kwakho ukuze ibandla kumbe amabandla aphikisayo anqube esigabeni seMathebelele and South kuzamele enzeni
eqinisweni amabandla aphikisayo ukuze anqube kuzamele asebenze kakhulu kabi bahlale phansi babone ukuthi yini okwenza ukuthi abantu balokhu bebambelele ebandleni lezanu p f eliyilo elibabangela inhlupho zonke lezi abakhangelane lazo yebo kambe abantu bangalibali ukuthi indawo eziningi zemathsouth zazilama-overtrin ikakhulu abezipra okwathi ngo-1987 unkomo lo mgabe sebevumelana isivumelwano sokumanyanisa amabandla abo basebesuka-ke abalweli benkululeko labo bama ngenyawo basekela ibandla leli elezanu p f kodwa ngelakho lokho sokuguquka kokuqala sebegugile iningi labo namandla kabaselawo lokwethusela kwabo lokana abantu abaselandaba labo njalo-ke ungabona ukuthi abanye babo lami engibaziyo sebachiyana lezanu bavuselela izaphu ngokunye khona okokuza lithundubeza-ke ibandla lezanu p f ibandla elinjenge-TCC kumele lisebenze ngamandla kakhulu lisebenzise inzalo yakulezo zindawo ubukhokheli obukhona lanxa bungobuphezulu bungaze bagabhela abanikazi beziqinti abanikazi bendawo abazana labantu abahlala labo kukhethwe abantu ngitho lezikhundla zebandla xa sisedla siyaphansi kazivele kubona labo bantu abahlala kulezo zigaba kuthi lanxa kukhethwa mbukhethwa okhansila kukhethwa labo-m p kakukhethwe abantu bakuleyo ndawo kusetshenzwe kakhulu abantu bakuboniswe khona lokho ukuthi inzalo yakulezo zindawo lapho kuvuma khona yiyo okumele ibe khona ezasebenza ngcono isazana ukuthi laphana ulozibani kungahamba kunje kuhambe kunje kuhambe kunje ngibona ali kungasetshenziswa kakhulu kusetshenziswa abantwana balezo zindawo impumela izaguquka sibili ngoba abantu nanku sebengathi sebediniwe izanu p f kungakhathalekile ukuthi imisakazo ithini umbe lalaba basakaza izindawo nge-social media kumbe yini abantu kumele basebenze kungenwe ebantwini batshengiswe ubuhle bebandla lelo ababelithengisa elingayisilo zanu p f